uwish ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kamnankagwa qhubeka engahlonipha amalungelo oluntu wathi kumele kukhangelisise lokhu olwela amalungelo oluntu esebenza emahhofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana asifunye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kamnankagwa uvele esefuna ukuba kube lamazwi asuka emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-TPC umnumzana Gift Osalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
Indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama-activist yinto okufanele ilungiswe ngenxa yabana i-impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe. Ungakhangela kulabantu ababe dala bekurejimu kaMugabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture, political culture, ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe. Kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanise ukuba lembono etshiyeneyo, akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngumbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende. So indaba yama-abduction, indaba ye-torture, indaba yokufanele ilungise, le ndaba ye-imprisonment, uyakwazi ukubana ke uJob Skhali usejele engekaqali. Konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanise ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Thethi Ncube uthi ibandla lakhe lalikungeni okukhulunywa ngele Melika.
Usenetha weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongukusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu. Ukuthatha ngaphi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu, njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe? And kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongukusukuma nje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngathi. And ziningi indlela zokufika kudecision yona leyo ezifanana lamakhotsi, silabo International Court of Justice, silabo International Criminal Court, yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso.
Ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngungcwabakazi lonyaka. Abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane ne-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu, kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi akulamuntu ohlukunyezwayo elizweni, njalo labo abantu bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.